Ngigcina amasiko
kwenu.
Kuza amasiko lamhlanje ke le nduna kuza sitshela ke induna uKutumbane. Nduna siyakwamukela ukuhlelwa akusiyela igama lakho lesibongo nduna nkulu.
Ibizo lami ngumngwenyama Fuyana kodwa mina ngumChief Mayenga ungigezelwa uFuyana emaphisa ekhezi lapha.
Ye, linjani ke nduna?
Siyaphila linjani baba?
Hayi mbijana. Ye, akusiyela sizokuthokela lo mcimbi omkhulu. Ye, uyabongwana baba.
Mhlaka 31 May koFuyana ngekhaya. Umcimbi lowo wongamelwe yithi singabantu bakoFuyana. Kuthiwa yiMatebeleland South Province Culture Day Launch eyabenzelwe koFuyana. Kuthi lusuku esiyabe sibungaza khona amasiko ethu. Sitshengisa ngokugida, ngokuhlabela, ngokugqoka, ngokudla njalo njalo.
Likwenzeleni khonokhulu?
Ake ngithi inyanga yona le nyaka siko umhlaba wonke jikelele. Lokho uholwa yi-United Nations. So kwasekubuya-ke emazweni wonke athe chithisaka nje umhlaba njengoku kungaka. So kusho ukuthi njengoba sithi thina kuyabe kuyi-province kuqale kwaba le-national culture day launch. Kusuka ku-national kubuya ku-province, kusuka ku-province kuya ku-district. Abantu-ke sebengakwenza ezigabeni zabo. Kodwa kumqoka ngalolu suku ukuthi inhlangano yezizwe ezimanyeneyo yakubona kuqakathekile ukuthi izizwe zonke zihlonitshwe, kungakhathalekile ukuthi sikhulu singanani, ngokuthi bangobani, bangazizwa bebancane, ngoba zonke izizwe zinkulu, ngoba zinjalo nje ziyabe zile mkhuba lamasiko eziyilandelayo empilweni yazo.
Sizwe ukuthi uFuyana uthini nxa ekhuluma labantu ngakhonokho-ke abazakwenza. Ye, nakho-ke ikhuluma labantu baba Fuyana.
Kutho ukuthi esiza kwenza ke lapha sithi much South Province, kodwa esigabeni sakoFuyana singamaNdebele silapha. EmaNdebeleni sibalisa abantu abanjengabeSuthu, abantu abanjengamaKhalanga, abantu abanjengabamaNguni. So yonke into esizabe siyenza ngicabanga ukuthi izaba ngumfanekiso yakhonokho ukuthi thina singobani. Lanxa sithe thina yi-much South Province, siyakwazi ukuthi abantwana bakithi abasuka kuFuyana sebegcwele ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke ungaka. Bakhona abanye abazabe besethekelele abavela ngaphandle kwelizwe, njalo kukhona abanye abazabe bevela ngaphandle kwesigaba sakoFuyana njengoba sithe yi-province. Bazabe kukhona ababe bevela kwaBulawayo, bazabe bekhona abazabe bevela eGoli. Wonke laba bezesitshengisa kumbe bezebe yingxenye yabantwana bakoFuyana abazabe besenza okwakibo okwamasiko le mikhuba abayilandelayo empilweni zabo zansuku zonke. Ngathi nje ngamafitshane, sizabe sinebutho elisuka kobulawayo laphana okuthiwa yinkwali. Sizabe silabantwana bemzilikazi primary abasuka kobulawayo. Sizabe silabantwana abasuka kobulawayo laphana abalomama umachabalala okuthiwa ngamatshitshi basempophuma bona evulindlela laphana. Sizabe sinentombi zakoJama. Ngikhuluma ngalabo abaphuma ngaphandle kwesigaba sakoFuyana. Xa sengikhuluma abakoFuyana ngikhuluma labo bonke, ikakhulu ngigxile kakhulu ezikolweni. Sinezikole ezimbalwa ezingaphansi kwenduna uFuyana. Ngizabala isikolo seMbuya, iMbuya Primary, yeMaheche Primary, yeMaheche Secondary, yeMinda High School, yeMinda Primary School, siyeNook Inn ekhonaphana eMaphisa, siyeChewondo Secondary, leChewondo Primary, siyeMarinoha Primary, siyeZamanyoni Primary, leZamanyoni Secondary. Bese kusithi ngaphandle kwesigaba sakoFuyana silayo njalo iSontala, iSilonge Primary. Wonke laba abantwana babebelayo imidlalo yabo abazabe beyibonisa etshengisa ukuthi thina singobani. Baphiwe ithimu-ke ungovernment okuyofanele bayilandele. Kuthiwa our culture building Zimbabwe brick by brick. So yonke into ababeyenza yabe ihambisana naleyo theme, kodwa ikhombisa amasiko ethu ukuthi singobani. Ngaphandle kwabantwana lake sikhulume labo esingibabalise ngaphezulu, sinezakhamizi ezikhona phakathi kwesigaba eziyabe zisitshengisa lazo ukuthi kuyini eziwenzayo bengabantu abadala. Sileqembu okuthiwa emgijini, sileqembu okuthiwa izonda mthakathi, labanye nje abaningi. Kodwa-ke okumqoka ukuthi ngalolu suku abantwana baye bebona ukuthi ezindlulo okwakusenziwa njani, kanti abadala baye bevuselela okwakuvele kukhona.
Ye, siyayizwa leyo-ke induna uFuyana ukhona ngale-ke emaphisa. Sibonge kakhulu baba Fuyane, ungajinela kusasa.
Hayi, lathi siyajabula
Ela manyama sina masiwa, bayawagcina masiwa, owawasenziwa.